abantu be America particularly in New York basi receive kuhle sibili bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo oyenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhla ka 24 November uqalisa ukungena kwa mngameli oyilizwe uComrade E.D. Mnangagwa, and bathi bona sebe clear ngemvelo and nge direction esesithathayo ukuthi siyilungisise ilizwe langkhona.
Okuyibo abathe bazalisekela ngobani kulamanye amazwe kumbe ezinye inhlanganiso elivumelane lazo khona ngapho ukuthi zingabuya zizosungula amabhizinisi ekhaya?
Baningi singakabuyi khonapha vele, sokulama company amaningi awe America, North America particularly, abanjengo General Electric asebuya saba express ama interest so that babuye bezoyenza ama projects amaningi ekhaya. So yiko ke sibe siqoqa ke nje amanye ama company ukuthi hayi kabalandile laba abasebe express interest kudala, so ukwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Lisuka eNew York liya ngapi khonapha eMelika?
Lapha sivele sibuye eNew York, si address ama fund managers and then siya eNew York Stock Exchange and maybe sizadlula eWashington DC so that sibe lama consultations. Kodwa sisuka lapha vele sesiye Europe.
Ama consultations elizaba lawo eDC yiwapi?
Hayi, lawo ke siyahlangana lama senators onalana vele labanye abe White House.
Kuyini eliza wenza okumqoka? Sizwile ukuthi liza kuya emhlanganweni we Commonwealth. Okunye liza kwenza ngaphandle kwalo umhlangano kuyini?
Ha, lokho sihamba sikhuluma ngelizwe leZimbabwe ukuthi ngendaba yemabusiness siqoqa ke ama investors from Europe, from United Kingdom and lama investors from the rest of Europe ukuthi babuye eZimbabwe bazo ncedisa ukuyakha iZimbabwe singakangeni even endabeni le Commonwealth.
Njengohulumende weZimbabwe likwamukele njani lokho ukuthi selinxusiwe lana ukuthi lizobukela ukuthi kwenziwani?
Hayi, njengwa ukwazi ukuthi thina asisela ngqoko esixabana ngayo neCommonwealth njengelizwe ekhokhelwa nguPresident E.D. Mnangagwa, sifuna thina ukuthi singene futhi kuCommonwealth. Kodwa singakenzi lokho, kumele siyenze ama processes afunakayo ngoba yiwo ababe sitshele bathi simele siyenzeni siphume. So simele sibatshele ukuthi hayi, thina sesifuna ukubuyela laphana, liyasivumela yini so that we can then restart the formal processes.
Kodwa sesibuyela kwele Zimbabwe, umumo ubikwa ungakaguquki kwezemali lokunye, abantu lokhe befola emabhanga njalo abanye bathi akula mahluko osukhona lokhe kwangena umnumzana Nangakwa embusweni. Lithini ngalokho?
Hayi, uyabona nxa uqalisa umumo wangkhona uqalisa iprogram i-new dispensation uqalisa from minus 10 ukuthi uzefika ku positive 0 kuthathi isikhathi. Ngiyabona uyazwisinto engitsho.
Kuyini osokukhona okuguqukileyo lanxa liku-minus? Kuyini eselikwenzile?
Ye, into eqakathekileyo yikuthi ilizwe limele lithengiseke ku-International Family of Nations ukwenzela ukuthi imali yaphandle ibuye izongena i-comfortable ekhaya. Yi-priority kade esiyenzayo yikho sikhona apha eNew York. We are sorting out our fundamentals and we are sort of creating an investor environment eyokuthi umuntu imali yaphandle ibuye, ama investors abuye, ama international financial institutions babe simali izikweleti sizibhadale, and then i confidence ibe khona, then imali sihlale eZimbabwe. Isihlale eZimbabwe abantu bazathola imali yabo ngokufuna kwabo. So it's not an event, it's a process.
Sizwile njalo ukuthi lithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, kodwa abantu bakhonona ngokuthi kulamasotsha agcweleyo ndawana zonke kuzigaba zonke zelizwe. Kuwenzakalani?
Akula into enjalo, Standekile. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisotsha in the first place ngumuntu weZimbabwe and a good trainer, but umuntu uyaguga, andi? And angaguga umela apume esocheni. Umuntu angaphuma esocheni esese a un community leader kumbe ajoin politics kumbe abe captain of industry kumbe abe yini kuyenzakala lokho everywhere in the world. Akuchi ukuthi therefore sokula masocha anjani asefakiweyo. In fact asifuni konke lokho and akula and the short long and short of it is ngamanga.
Lapha kuhambo lwenu eMelika leNgiland lizahlangana yini lezizalwane zeZimbabwe ezikhona lapha lixoxe lapha.
Yeah. Sibili.
Likhuluma labantu abaningi kumbe likhuluma labalutshwana abakhethiwe.
Well, that depends on ama organizer ukuthi ba kwanisa ukubuthanisa abantu abangaki. Handi.
Mhm.
Kodwa i focus esiyenza is sidinga ama sifuna ama investors, potential investors abekhaya.